inkhangano izasabikhona kodwa siyakwazi vele ukuthi izanu zonikelenza ngokuthi iyavumela umhlangano wodwa phakathi kwelitshumi isikhathi sonke isenzela ukuthi abantu bacabanga ukuthi kayikabhani i-MCC iqiniso vele ukuthi sisebenza ngaphansi kokuthi ngasisavunyelwa ukwenza imihlangano engaqhubekisa ibandla lethu phela kufanele kwazalwa ukuthi enye imihlangano esinda imihlangano edingwa yi-constitution ye-party sekungasengase sekwanti ukwenza njalo futhi ukuthi kahlekahle basalela ngaphandle labo bantu
ye singathi yikho kumqoka okuphume kulo umhlangano kuyini okungabe kukhulunywe ngumkhokheli webandla le-MDC
upresident Nelson Chamisa uthene bephume ebantwini ukuthi abazi ukuthi elakusasa elihle likhona njalo lokubazi ukuthi abantu beZimbabwe kufanele babambane cubule indaba yokuthi bazakhulula njani ilizwe labo kusukela embusweni wabantu abafana lomnumzana uMnangagwa.
Abantu bona bawamukele njani lo mbiko njalo babuye ngobuningi babo?
Hayi, abantu bafike baba baningi. Nxa ngikhangele laphana khona izizwe sebezikhangele mhlawumbe sifike kubo 30,000 singaphandle kwesikhathi sokhetho. Ngakho lokho kutshengisa ukuthi hayi abantu bayawamukela umsebenzi owenziwa ngu-President Nelson Chamisa njalo baqhubekela phambili besekela bawamukele njalo lo mbiko wokuthi kufuza fanele uzulukazi weZimbabwe asebenze gadalala ukuthi alungise elizwe lakhe.
Sesikhuluma ngokhetho sibonile ukuthi ibandla le-MDC linqotshwe kakubi ngele ZANU PF kuTongokara Ward 6 laphana.
Ye, kodwa phela fanele sicabange njalo ukuthi iTongokara Ward leyi ivele iward yeZANU PF istronghold yeZANU PF njengoba kuyi-by-election. IZANU isuke yafaka imali eningi kuloluyana khetho njalo abantu bethu selo kakhulu, abantu bethu badala ukudibeka kakhulu xa besethisela bebaluthwale kwaso isikhathi sokhetho olunjenge-national election. Ngemva kokubona umsindo njalo lokuhlukumezwa kwabantu sisike sabakwazi ukuthi uZulu uzazimela eceleni azame ukuthi angayivota, kodwa sexwayisa abantu ukuthi baqhubeke besenza umsebenzi omkhulu kakhulu wokuvota nxa kuyukuthi kuke kwaba khona ukhetho.
Ibandla lakho lithi bekulokuqilibezela kulolu khetho, liyatshela yini inhlanganiso eqhuba ezokhetho ngalokho?
Yes, inhlanganiso eqhuba ezokhetho iyakwazi sisike sayitshela kaningi ukuthi kayikhangele izenzo zezanu PF ezifana ne-vote buying ezifana ne-intimidation ukwethelwa kwabantu, kodwa kukhanya kayikenzi lutho. Ngakho ngalokho uPresident Nelson Chamisa esemtare namhlanje uthe khona yena ayi ngeke kuye kwelinye ukhetho ngo-2023 xa ukuthi kungalungiswanga udaba lokuthi izek izimele yodwa.